ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Nhlangwezi 2020 uPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Seligonyela yakho abazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu. 31,589 inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Kuthi asebe le-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu. 5,004,044.
Insika okumele bathengise fona ayikavunwa noma abantu abaningi abakavuni bathengisa ngokunjalo ke abantu sebemuntu ngcono akwehlela ezidini balambe sebezamezama ukuthi bathengise bezulazula kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuna bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumente sethiwa bele umzamo yokuthi abantu bathengise.
Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ngokuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda loba ngamabhara ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown.
Laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu kathi kuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations ukuze labo abantu bangacaphuli, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukujaze uzulu weZimbabwe kubana achiyane lo mkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbi jolonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 31,589 kodwa abatholwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhe bengamashumi amane lasithupha 46 ngwasinda abalishumi latobaminembili 18 ngwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,004,044. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 325,238. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili 1,972,026. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 91,598 asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu 2,912 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu 35,808. Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ukuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda noba ngamabhara. Lokhu kwenzakala ngemva kokuvalwa kanye lokumiswa kokuthengisela emkambo lezitaladeni ngaleso sikhathi ilizwe liku-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphila ngokuthengisa laba sebeqalile ukwephula iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ezalela ukuba abantu bemeduzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing ngoba sebebuthanisa abaningi ezimoteni abathengisela kizo bedinga ukuziphilisa. Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi selibona kungcono ukuthi liphume lisiyathengisa lalapho okungavunyelwa khona.
Imbangela ukuthi abantu behambe bethengisa emgwaqweni ngezimoto mbe ngezinqola ukuthi imsika kumele bathengise khona ikavunwa nabantu abaningi abakavunwa bathengisa ngokunjalo ke abantu sebemuntu ngqola kuhlela ezidlini balambe sebezama imizamo ukuthi bathengise bezilazula kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuna bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethi wavele imizamo yokuthi abantu bathengise. Kodwa ke thina njengenhlanganiso siyakhuthaza uhulumende ukuthi nga uyabeka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bathengise bekhangelwe maybe ngabomthetho kumbe ngabantu abakhethe ukuthi babancedise ukuthi benze lokho okuthiwa yi-physical distancing, social distancing. Yikho esikukhuthazayo njengenhlanganiso emele abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila ka-Ward 17 uthi umumo mubi indlala isiphethe abantu.
Engunanzelelayo ukuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebegcwele indawo zonke nje ezijeneyo bethengisa. Uhlupho kuyikuthi ilizwe lethu alimanga kakuhle. Akula nto esingayenza ngoba abantu sebeqalile ukuthi balambe. And khathesi khathi lizama ukulungisisa indawo ukuthi kuyathi kuphela i-lockdown sokulungisiwa ama-vending bays. Kodwa ngohlupho lokuthi abantu bayalamba ezindlini akula nto esingayenza ukuthi singathi sibaxothele ngaphi ngoba iqiniso lihle indlala yiwe khona ilizwe likahle bekumele sihlale ezindlini singaphumi phandle ukwenza ukuthi senqamele leyo mkhuhlane okhona. Kodwa ngendlala yiyo ukhansili uyalungisisa izindawo lapho abantu abazathengisela khona.
Unkosikazi Sanele Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa koBulawayo ongelamota kodwa uhamba ethwele ngekhanda akuthengisayo.
Khathesi siphakathi kobunzima obukhulu ngoba sifakabile kunzima ukuthengisa uhamba ngoba siyabe sithwele izinto ezindayo ukuthi siyithengise. Njalo uyabe usenza usesaba amapholisa ngoba sephula umthetho usegcekeni. Okusuka kusizwise ubuhlungu ukuthi iningi lethu siphila ngokuthengisa. Esizibuza wona yikuthi uhulumende uthi senzeni siphile njani ngoba kunzima esihlangana lakho.
Umnumzana Nqobile Msipha omunye wabaphila ngokuthengisa uthi abakutholayo kugcina kungasizi ngoba behlala kuzima obuningi.
Eqinisweni kakuphileki kuhle. Sihlangana lama challenges amaningi emgwaqweni lapha. Ikakhulu amapholisa la sathola idlelo. Kakhulu nxa lihamba lithengisa izimoto. Kuyahlupha kakhulu ngoba amapholisa lawo alithathela khonoko ozima khonoko elilakho. Silayo i-challenge ikakhulu emapholiseni. Hhayi uhlupho kakhulu. Hhayi ekuhambeni kunzima khona ukuphila ngokuthengisa uhamba ngoba i-profit yakhona iqinisa ibancane. Uyathela ifuweli, usuka kufuweli, usuhlangana namapholisa ngoba vele awayekeli ngoba yikho lokho abasebolaba abasebekhangele khona kakhulu. Yi-challenge yethu esilayo amapholisa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo kanye nomeya benqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 kodwa-ke kuviki edluleyo ikhansili yethule umbiko othi isile ndawo lapha abalima izithelo, imbhida lokunye abavunyelwa ukuthengisela khona. Yazisa njalo ukuthi kuzavunyelwa labo abalencwadi zokuthengisa ukuthi bathenge lalabo abathenga kukunengi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu weZimbabwe kubana achiyane lomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uZulu engozini. Lokhu ukutsho emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare emngcwabeni kamnumzana Absalom Skhosana owayengumgcini sihlalo weZANU-PF koBulawayo obhubhe ngeviki edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Vekuhlatshelwa embuthanweni wabantu abalihlekana i-National Heroes Acre kubekwa uSkhosana ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. USkhosana waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo wayevame ukutolika isindebele nxa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe loMnangagwa bekhuluma loZulu emathebeleleni. Ekhuluma kulumngcwabo uMnangagwa uthethele ithuba ukusola umkhuba wokutshengisela okungamazi acatshengelwa ukuba abeqondise kwabasha be-MDC Alliance abatshengisele e-Warren Park eHarare ngeviki ephelileyo. Abanye babo bagcina sebethunjiwe.
Remain united and to keep the peace we are enjoying. We must never endanger the lives of our people.
Ngasihlaleni sibambene, sigcine ukuthula esilakho. Akumelanga sifake impilo zabantu engozini ngokutshengisela okungekho emthethweni okwenzelwa ukukhukhumeza abakwezombusazwe. Singabantu banye, abantu belizwe linye, ilizwe leZimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube ulabantu abaningi abangedlula ikhulu kunalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajumi amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kaMnangagwa, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokeli we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa. Kukanti ke ngempela mpela akaluqakathekisi ngoba sifuna ukuthi kade semfeni lapha kade khona begcwele abantu, hlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus, udubo lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise yikho lokhu ukuthi yena umnumzana Mnangagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa ingatsha zikahulumende ukulivezela abanye uyakwenza njengalokhu sibonile ukuthi usenze izinto eziningi ingatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqonileyo ezecorona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, usekele ukusho uMnangagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyavumelana le encouragement lay gamangameli elizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma gathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama rights abantu kahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangacini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba unkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abe-MDC baza kwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnangagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwa-Honorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana be-MDC Alliance laba abathunjwe eHarare Central Police Station bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi zisoli zikahulumende. Ukungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esizihlalela eziko ku-lockdown leyi, ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwasithenjiswa ngohulumende kaPresident Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kaMuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenzela ilizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamachumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso ye-Rhodesia Clothing and Government Workers Union andubana angene kwezombangazwe ngomnyaka ka-1970 ekubandla leZaphu. Kuthe ngomnyaka ka-1977 waye eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kweviyo leZipra. Umuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside, njalo ubhubhese ngumgcinisihlalo waleli bandla koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abadabuka ezigabeni zeMandebeleni abahlala kwe-South Africa ngokutshona komunye wabasungula ibandla leMthwakazi Liberation Front, MLF, njalo engumlobi obelodumo, umnumzana David Magagula, uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
Imfaka mnumzana David Makagula iChenengi labeZimbabwe ikakhulu abadabuka kwaMthwakazi kwele Mandebeleni bedidibene. Udade wabo uThembi Makagula uthi labo njengemuli basele bengelamathe.
Usile emhlabeni ngokugula okwesikhathanyana esincane, sibe singananzelele simhambisile kudoctor, but udoctor wasitshela wathi une-low blood, ugule just for a week. So wasishiya ngokukhulu kuzuma, ushiye unkosikazi nabantwana abawu-4.
Ngo-2006 umnumzana Makagula waba ngomunye wabathatha amanyathelo akuqala aphetha ngokuzalwa kwebandla leMthwakazi Liberation Front, MLF. Yena ke wahle waba isikhulumeli saleli bandla. Leli bandla lakhanga kakhulu iso likarhulumente. Umnumzana Crispin Nyoni, omunye wabasungula leli bandla ndawonye loMagagula, ude okudanisayo ukuthi ufe iphupho labo elisemqoka lingakaphumeleli.
Umbono owawukhona wawungokuba ilizwe laseZimbabwe kumele lihlukaniswe into two, kube le restoration eyabantu besiNdebeleni under iMthwakazi. Sibona uchuku esasiphethwe ngalo lokubulawa kwabantu basesiNdebeleni yiGugurahundi, yindoda ebivele ifuna linto iyenzakale ingaze idlule ngasemhlabeni.
Unkosazana Prudence Moyo owasebenza kakhulu lomuyi kwezomzabalazo webandla le-MLF uthi waba ngomunye wabantu bakuqala ukukhuthaza uMthwakazi ukuthi kufanele alwele okungokwakhe.
Ebethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe, wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekelwe kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula, ngoba imisebenzi yakhe ize yoqhubekela phambili.
uMagagula bekuyindoda efundele zobubalisi. Kuthe ke esaseZimbabwe wabhala ugwalo oluthi Sasisemeveni olwangena izikolo lwabhalwa ngalo imihloliso. Umbhalo weZimbabwe njalo imbongo uBongani Ncube uthi kukhulu uMagagula abafundise khona kwezokubhala.
Ebethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe, wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekelwe kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula, ngoba imisebenzi yakhe ize yoqhubekela phambili.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi kusegcekeni ukuthi mhlazana inkosi yakwaMthwakazi ithatha indawo yayo, uMagagula kufanele ayebekwa emathuneni amaqhawe akwaMthwakazi.
Into ezwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uhamba ngesikhathi se-COVID-19 le, singeke simnikeze ukumhlonipha ade sifane simnikeze ngakhona njengeMthwakazi. Mina ngingumlungisi Madada uThabalala ngiyambeka kwi-national hero. Ngithi kuye nje akalala aphumule, nomdeni ayilali ngenxeba.
Imuli yakwaMagagula ithi umuyi kukhangele lokuthi ayengcwatshwa ekhaya eZimbabwe. Ngale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus uhlelo olwe-Diaspora Forum. Kodwa-ke likhumbule zihlungu, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcini njengesukwini, njengoba sisebenzela emakhaya. Uhlelo lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 namhlanje uxoxa lomnumzana Rafael Mthombeni osehlala lapha eMelika esigabeni seTexas. Esingesinye sesabelo esesivuliwe ngemva kokuvalwa okwenyanga eyodwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Ye, liqiniso sibili ukuthi singabanye besiteyiti esesivulile. Uzakhumbula ukuthi sike saxoxa kwesi sikhathi laphana kusavaliwe. sikhangela ukuthi kuvalwe njani kwavalwa kwathiwani angithi ngiye ngatsho ngingathi ukuvala kwakhona kuvaliwe ngoba nxa kungavala ingxenye yedolobhu jiye ingxenye yelinye idolobhu kuyabe kulokhu kungathi kuyakuzwakali ukuthi kuvalwe njani ngoba okwakuvaliwe sibili khona kwakuyiDallas iDallas City kodwa-ke lamanye amadorobho aseduze njengabo-Fort Worth okunye omadorobho lawo Arlington o-Mansfield kusiyangani kwakulokhu kuvuliwe ngoba iDallas i-metro ilamadorobho amanenganyana ahlanganeyo ebhoda esilwanjani so kwakhathesi sekukhulume umongameli ukuthi kakuvulwe hayi sekukhanya sibili sekuhanjwa lezi moto seziphithizela kuyahanjwa njengakhona lokhu ngoba ungakhangela lama-cases wona lawo e-COVID lapha kwela kithi e-Dallas awazange aphume kuhle ukuthi aphume sikwazi ukuthi abantu bagula okunganani
sike sezwa ukubana inani labantu abalokhu bethelelwa igcikwane leli lingani likhuphukile ngemva kokuvulwa kwedolobho iziphathamandla zathi zona hayi okubangele lokhu yikuthi lapho esesihlola khona yindawo evele ikadi khangelela ukuthi labantu abaningi abalegcikwane ukubona njani wena khona lokhu ukuthi inani lakhona likhuphukile
njengoba sitsho ukuthi alizange liphume kuhle inani lakhona kwaba njengokuthi nje nxa ule nkukhu ifake ngaphansi kwesitya iyabe ikhona kodwa ingaphansi kwesitya ngathi uyigubuzele nje so-ke khathesi angithi abantu nxa sebeqalisa ukuhambelana sekuthintwana zokuvula imisebenzi sokuthi wanina sekukhona-ke ngathi kuyakhanya ukuthi ha ukwenza lokhu kukhona kukhona sibili kodwa-ke kulabantu esibaziyo eseduze labo okubashayileyo sibili ngale kusavalile kutho ukuthi kwakukhona kutho ukuthi-ke khathesi-ke sekumele ukuthi kuphumeke egcekeni ngoba ngithi abantu uyagula phela into yakhona kuyakugulisa ungagula sokumele kube ne-report ukuthi uyagula sokumele kutestwe sokumele kube njani
manje indawo ezifana lezokudlela lezokunathela lezokujabula nje zivuliwe yini njalo abantu bayahamba ngobuningi
ziqalisile kuyona leviki ukhulumile ugavena lapho ukuthi zonezo ezinjalo sezingavula okungathi akukhanyi ukuthi abantu bayaya ngoba abantu labo bayeza ngoba mina nginje ngeza-ke ngithathe imuli yami namhla ngokusuyokopa ye awubonike namhla kodwa-ke siye kuhle restrict hayi angiyafisi kulezo zigaba ukuthi ngingathatha abantu abami ngifike ngihele labo lapho angihlala so uhlupho lokhona lelo lolu ukuthi loba bangazi bathi kuvuliwe kodwa abantu bayesaba ukuthi bayekhona phana ngoba kwinto okwakona kufuna ngxali baningi kwakhona ingathi liyawuma liyabhobhoda liyakhuluma liyathini kulapho kuthelelwa nokhona kwaa
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane sezimbabwe esesihlala lapha emelika limuzwe exoxa lo Chris Gande we-studio 7 ese-Texas
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave
abantu abakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu ezimbabwe bakhala ezimathonsi ngesinqumo sikahulumende Esithi inkampani eyezupho yamabhasi yiyo yodwa ezamele ithwale abantu elizweni. Ngesikhathi ilizwe liku-lockdown, lesi sikondiso sithi njalo abafisa ukusebenza kuzamele babhalise basebenze bephansi kwabezupho. Usomabhizimusi wakobulawayo uMnumzana Hope Ndlovu ngomunye wabakulumsebenzi engowenkampani ye-Tuvel. Yena-ke utshele uMike Hobe owe-Studio 7 ukuthi lesi sinqumo sesidale ubunzima obukhulu ebantwini bonke abagadayo labanini bhizimusi.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa omabhizimusi abatshayela izimota kobulawayo zamakhombi siyaphazamisa ukuhamba kwabantu lezisebenzi edorobheni. Abantu abaya emsebenzini bazahlupheka kakhulu ngenxa yokuthi amakhombi yiwo athwala abantu abaningi. Ngenxa bona bengama ukungasebenzi nokungatshayela izimota zabo kuzayenza ukuthi ukuhamba kwabo kube nzima. Okunye ukuthi khona ukumiswa kwamakhombi kuyayenza ukuthi izisebenzi ezitshayela amakhombi zakhona abatshayeli bezimota labo windi beswele umsebenzi behlale ezindlini. Imuli zabo yikho lapho ezithola ukudla lerenti lento ezinjalo.
Isinqumo lesi silakho na ukuthinta indlela liphatha ngayo ibhizimusi lenu kweleZimbabwe?
Isinqumo esithethwe nguhulumende ngempela viki silakho ukuthinta ibhizimusi leTuveli. Njenge Tuveli thina sisebenza laba lamabhizimusi awamakhombi lawa amateksi wona asemisiwe nguhulumende. Makunjalo sokumele sitshintshe indlela esiyenza ngayo ibhizimusi lethu. Esikukhangeleyo ukuthi izupho njoba sokuyiyo yodwa evunyelwayo ukutshayela yiyo sokumele sisebenze layo.
Siyezwa abatshayeli bezimota abaningi bekhala besithi abafuni ukubhalisa phansi okwenhlanganiso yezupho. Kungani abantu bengafuni ukusebenza phansi okwenhlanganiso yezupho?
Amabhizimusi wokutshayelwa kwezimota zamateksi lamakhombi awafuni ukubhalisa ngaphansi kukaZupco ngenxa yokuthi imali abayitholayo kuZupco incane kulaleyo abayitholayo ma besebenza bebodwa. Phezu kwalokho uZupco kabancedisi ukulondoloza imota lokuzilungisisa nxa sezifile izimota zakhona.
Ubona ngani abezupho balakho ukusebenza bodwa na elizweni?
Inkampani yezupho ivele yona ayila mabhasi aweneleyo ukuthi athwale abantu emadorobheni ilizwe lonke. UZupco ebevele esadalala ethwele nzima ukuthi wonke umuntu osebenzayo longena edorobheni ayithole ibhasi yezupho amakhombi engakamiswa. Manje njoba amakhombi esemisiwe umsebenzi wabo ususiba nzima kakhulu.
Hope, uhulumende kuzamele ayenzeni ukulungisisa lolu dubo ukuze wonke umuntu athokoze?
Ukuthi wonke muntu oyenza ibhizimusi lokutshayela izimota athokoze, uhulumende kumele avumele abantu bonke abatshayela izimota beqhubeke ukutshayela izimota zabo, kodwa afake imithetho encedisa ukuthi igcikwane le-COVID-19 lingamemetheki. Njengokuthi wonke muntu otshayela izimota ebhizinisini lamakhombi kumbe namateksi asanitize, agezise, ahlambe imota yakhe kabili kumbe kathathu elangeni elilodwa.
UMnumzana Hope Ndlovu ngusomabhizinisi wenkampani ye-Tuvel yaba kumsebenzi wezimota ezithwala uZulu. Lapho ke limuzwe exoxa noMike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Seliqongela yakwabazinkulungwane ezingamakhulu edlula amashumi amathathu, 31,589, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu weZimbabwe kubana achiyane nomkhuba wokutshengisela ngesikhathi lockdown esithi lokhu kufaka uZulu engozini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalekisayo uPractice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.